asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani, ngoba bagenqula umgadi besebenzisa amasosha. Bakhethe bebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshaywe ikhunga amasosha. Bagijima badobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni bethengisela udubo lolu lapha esesisidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esitholayo emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoku ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe ethumela izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula. Thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokhu elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luxhubhu. Into akazimangakudla antala basaye ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kula ntoko beyintshontsha kodwa kabangeniswa emajele.
Nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare.
Kuzele ibandla lezanuPF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho bangena umgwaqo bazabulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu.